njengo what 18 ama challenges esana lawo sana lawo kakhulu ku youth iyouth iningi enye ngkhona abalala lithupha andenge lazithupha abanye ma especially sinenzelo ukuthi abanye abantwana balobuntandeni thizeni abanye ba one parent so ukuthi bethole ilungelo lamabhethe nalana abanye kabala and mabe siya ungene e-registry i-registry abanye bagcina bethi hhayi kuyalungiswa ngohlobo olungayo olunye abanye gadani ledorobheni abadala bagcina beselo ukuya emadorobheni kwamba kuyalungisa inhlupho zezinjengezenelezi ukushoda kwezimali begcine behlala phezu kwama-problems anjalo.
Labo-ke asebebhalisile ukuthola izithupha belawo ama-birth certificate abasedlulwanga isikhathi na sokuthi babhalisele ukuvota, zinkinga bani abadibana nazo?
So abanye kesaba ne-launch sometime back balokhu still bethethe ama-receipt but ama-receipt akhona lokhu engakaphumi ezithi zinge ngazama ukuwenkhwaya ngamanye ama-receipt lamunyusisa so bagcina bengibhalela enye i-receipt futhi on top of leyo abalayo and ebhadele eqedile zonke izimali i-receipt yakhona i-got it. So umsisi wakhona example ungloria sanda ibhubhude school PBT 5432 but konke ama-fingerprints i-verification i-ID i-birth i-entry number ulayo i-date of birth ulakho lamanye ama-numbers abadinga ngikhona ngayo ulakho and le-receipt yabhadalwa i-$5. Izinto zonke zonlezo ezihluphayo ngomunye umuntu ofanele ukuthi aluba kuthiwa uyarejista ukuvota but izinto zakhona uzithethe and usizo lwakhona alutholakali. So incwadi zabo sebhuku uthwele everything ulakho but akutholakali. So asikwazi sesike sancedisa i-registry office etholoshi but bagcina besinike ebhekhi futhi in i-receipt. So ngezizinto ezihluphayo zona lezo.
Ngaphandle kwama-birth certificate yiziphi ezinye inhlupho elibhekana lazo kuwadi 18?
Engunanzelela ukuthi ngaphandle kwama-birth koyabe ongelayo but abaningi especially intsha ayikunzima ngoba le mihlangano yenziwa bayabuya bona abayohlelo lwangikhona bafundisi khuthaze nje lebadaleni ukuthi abakhuthaze abantwana so far sibona ngani baphose bangena kathesi kokokugcina iyouth yile problem edinga ukuthi angazi imobilization yakhona ukuthi ngabanzi nakangakanani kube kanjani kodwa-ke yiwo esinanzelela ukuthi zaba ngabaye ebadaleni hhayi kuyabe kungolobuvila bokusukuma kodwa sesafundiswa and ward 18 nanzelethi abaningi sebarejista.
Kubo mama khona bona isilinganiso sabo ungathi siqongile na sabenelise ukubhalisela ukuvota phansi kohlelo lolu olwe-PVR?
Engunanzelelayo omama especially omama baka-ward 18 the most barrages lama-villages angu-6 silezikolo ezingu-3 so siziphiwe zonke ukuthi siye lapho imathi etetshanini le-thabanda konke lapho mbonani vele ifuli kwakuqala hayi sirejistile baba balutshwane njengisitho ukuthi ubuvila but hayi aselabo abanzima kangakanani.